So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesihlanu mhlazi ku 22 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen.
Empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela leso sikhalazo. Esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Chitando.
Sihlaziya udaba lodlakela oseluqhamukile kwezombusazwe.
Uyaprovokwana uwenzela ukuthi kukhanye engani vele sinthina sine chaos among ourselves.
Kuyaphithizela emngceleni weBeit Bridge ngakucele leSouth Africa lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki zise hluleka ungena eZimbabwe.
Kufanele i-truck ibadale $201 abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali, njalo kabafuni ama-card payments.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lazo zikhathazwa ibudlwangudlwangu osekuqhamukile elizweni.
Iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende obudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Ama-permit la awanikezwa izizalwane zeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2009 abangawe iminyaka emine kodwa elokhu evuselelwa, akhangelelwe ukuphela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo. Ngalokho abamela abalama-permit la bahambise isicelo emthethwandaba ukuthi baphiwe imvumo yokuhlala kokuphela kwele South Africa. Leli nyathelo lamukelwe ngokudana ngezinye izizalwane zakwele South Africa ziloba enkundleni zokuxhumana ebulenjini zithe kumele lama permit vele zingasawaphiwa izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunodaba osolofakwe isicelo esifakwe enkantolo ephakeme ukuthi babhekisise lo mthetho ohambisana nokunikezwa kwabantu ukuhlala nobuzwe balapha kwe-South Africa, ikakhulu kulaba abele Zimbabwe abanikezwa igunya lokuhlala lapho kusukisela ngo-2010 abazinkulungwane ezingamakhulu amabili kusukela ekuqaleni. Lolu daba solu isicelo sesifakiwe enkantolo ephakeme kusukumelelwe ukuthi uhulumeni ikakhulukazi ungqongqoshe wezangaphakathi kube uyena ophendulayo ukuthi uyasiphikisa lesi sicelo kumbe uyavumelana naso.
Manje nxa sikhangela imithetho yeSouth Africa, iyakuvumela yini lokho?
Umthetho ogunyaza ungqongqoshe wezasekhaya ukuthi anikeze lawo malungelo awukuvumi lokho, ngoba uyagunyaza ungqongqoshe ukuthi lawo malungelo usengawapha abantu, aphinda wahotise anikeze abantu abakhethekile kumbe angabanikezi, ashiye abanye ngaphandle. Ngokunjalo lowo mthetho ubona kahle awukuvumeli lokho.
Kahle kahle ngobani aba hambisa lolu daba emthethwandaba, njalo bakhangelele ukuthi
kusiya expire ama permit abo ngo December udaba lolu lungaba selungenile na emthethwanda
empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha akhanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Chitando kanti ke angicabangi ukuthi babhekele ukuthi kuyade kusiyofika isikhathi sokuphela kwamapermit akhona ngalezi sikhathi aphele kuphelele kuka December nonyaka ngosuku lokugcina luka December nolonyaka kukho lozobe sokwenzakela kodwa bazitshela ukuthi uma uhulumeni ubonqonqosho wezangaphakathi engazange engeze kumbe aphinde avuselele lamapermit kusho khona ukuthi makulodaba lusenkantolo ngeke besaphinda ngeke baphume kulelizwe udaba lwabo luze luphele enkantolo
umnumzana Vusi Muzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Balodlakela kwezombusazwe oluqhamuke ngeviki edluleyo emaswingo lwafika kuliviki emutare solutshiye iningi lizibuza ukuthi pho kusiyafika ukhetho oluzayo umumo uza kuba unjani lanxa luya lube khona udlakela lwezombusazwe luvame kwenzakala sokusele insuku nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ngomnyaka ka-2008 yikho okwaba lodlakela olwesabekayo olwabangela ukuthi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai asuke kukhetho ngoba kwabulawa abasekeli bebandla lakhe abaningi abanye bathiwa belimele kabuhlungu lomnyaka kukhanya loludlakela luqale masinya kusalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho ukuhlaziya loludaba sixoxile umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana iPhithule Maphosa onguye osungula lingxoxo
kakhulu masikhangela isikhathi sokhetho kwelakithi siyananzelela ukuthi sizithola 1980 isikhathi sokhetho bekuyisikhathi esingasihle kakhulu emphakathini isikhathi esibone khona udlame ezisayikho sithola kulo dlame of some sort even ngo-2018 khonapha abaningi bathi akuzange kube lo dlame kodwa ke luthethe olunye uhlobo azange lwathathe uhlobo lolwesilujayileyo kodwa ke inenatshel ukhetho lwezimbabwe lusala lulo dlame kathi sonke njalo namanje lolo luzayo azikhangeleli ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ikakhulu masikhangele iindaba zodlame njengoba sebeqalisile ubudlwangudlwangu bona lawa amabandla amabili abathi sebeqalisile ubudlwangudlwangu sebefaka impilo zabantu engozini kulathi kungakafiki lolo khetho lwangkhona so kuyinto enzima kakhulu kuyinto esethusayo ukubana kuzaba yini ngesikhathi sokhetho ifase qala u-2023 ngokwakhe
wena ke mnumzana Ndivali ubona njani ubona ngani esekukwenzakele lokhu kuyakhomba na ukubana ukhetho luzaba lungakutshwa ngokuthula
hayi mina mbone ngani angilashwa lokuthi ngakuvuma ukuthi lokho okwenzakele ngesukwanyana nje ezidlulileyo kutshengisela ukuthi kuzaba lo dlame olukhulu ngesikhathi sokhetho why isitsho njalo it is because ukuthi kumele sibe aware of what is possibly happening ziningi izinto ezenzakalayo la number one siyazi ukuthi u-UN rapporteur uyafika nje so kule situation whereby ukuthi abantu bafuna ukuthi nxa efika ethole we remember ukuthi kuke kwaba le partition ekade ikhishiwe kodwa ayivanga lama numbers aright so into engenzakala ukuthi angila evidence but into engenzakala ukuthi ukuprovokana angikwazi ukuthi ngesindebele ngawufaka kanjani ukuthi uyaprovokana uwenzela ukuthi kukhanye engani vele sinthina sine chaos among ourselves. Kufuze understand ukuthi kade kuthulisekile sonke lesi sikhathi. Into yokugcina enza into ukuthi since 1980 izaphu iyo genuine opposition eZimbabwe. Asizange saphinda saba le opposition genuine epatriotic.
Nanto ke udaba umnumzana Maphosa uyakhuluma lapha umnumzana Ndibali uthi yena hayi khanya ayisikho lokhu esikubonayo kungenzakala uthi
uqinisile uqinisile ubaba Ndibali lapha angithi sikhuluma ngodlame sibuye sikhulume langezizathu zalolu dlame njalo uqinisile lokhu akukhulumileyo siye sakuphinda emalangeni saba ngabantu abakhuluma kabi kakhulu ngoba kuphume isentiment ethi udlame lo yakana it was not staged baprovoke ngabomo besazi ukuthi bafuna kube lo dlame. So ubaba Ndibali uchaya khona exactly ukuthi bafuna kube lo dlame ukuthi lukhoze mbani njalo lwenziwa mbani abakudingi lokho but bafuna kube lo dlame njalo batholile udlame ngesikhathi kade befuna ngaso ikakhulu kukhangelele uhambo lolo lukayetwini ezobona ngendawa yamasanction. So ekukhulumeni kwami ukuthi udlame lihlala lukhona njalo asonbeke endle sikhulumela ekuthini lonke udlame noma lwenziwa i-MDC noma lwenziwa yi-ZANU-PF udlame lidlame kulimala abantu kuchawa abantu kazana nje abangaziyo lokuthi kwenzakalani. So yikho okwenziwayo lana yikho lathi esikucabangelayo esikususpectayo nanxathi ngelayo i-evidence epheleleyo kodwa sisuspect ukuthi laba abathi bashayiwe kungaba kuyibo abaqale udlame ngabomo besenzela ukuthi bechawe kumbe kube ngabe bezichayile besenzela ukuthi kube nama-reports e-violence. So umkhuhlane okhona ikakhulu emabandleni lawa omabili.
Ye mnumzana Ndibali wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lona lolu oluzayo luzenziwa ngemfanelo na nxa sikhangela ukuthi ukhetho lwedluleyo kube lokukhalakhala okuningi-ningi ukuthi lapha akuhambi kuhle kulokucilibezela ubona ngani oluzayo luzahamba njani?
Ukhetho oluzayo baba kumele si-understand ukuthi kathi ukhetho yinto bani. Ukhetho ngesikhiwa kuthiwa i-joint decision making yama-citizens. Be-decide ukuthi bafuna uhulumende onjani, bafuna u-MP onjani, bafuna u-councillor onjani. Anjo. Then sibe sesihamba sithi kathi vele ukhetho lona i-outcome yalo kufuze lube njani. Kufuze lukhiphe umuntu ofunwa ngabantu. Not ofunwa ngama-certain individuals kumbe ngama-certain amazwe angayisiwo ilizwe lethu. Anjo. So mina ukubona kwami ukuthi nxa kuyukuthi ukhetho oludluleyo abanye lokhu becontesta besithi yiwo abawinayo kanti manje waye befuna ukugijima bebuyele kolunye ukhetho ukuthi bengadliwa behambe emthethwandaba bethi bevele emthethwandaba kuthiwe hhayi lidliwe sibili kodwa becontinue besithi bona yiwo abawinileyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Phithule Maphosa. Kumphithizela emngceleni weBeit Bridge ngakucele leSouth Africa lapho osukulendwendwe zemota ezinde ezithwala impahla esezilamaviki zisehluleka ukungena elizweni. Kubikwa kulezi zathu ezimbalwa ezivimba imota lezi ukungena elizweni ezigoqela umthelo omutsha owamadola eMelika angamakhulu amabili US$200 ngamota yinye. Limali imele ibhadalwe iyimali yephepha hathi ekhadini. Lelinyathelo libikwa ligcunule uhulumende wele South Africa othe akulunganga ukuthi uhulumende weZimbabwe afake umthelo engakhulumisananga labomakhelwane. okunye okubikwa kubangela ungahambi kuhle kwezimoto lezi ukuthi eZimbabwe belilungisisa kuhle izakhiwo zomngcele weBait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Babagande izinto azimanga kahle eBait Bridge Border Post. Siyabona ukuthi kunama queue awamangalisayo ngase South African side. Sometimes kuyenzeka ukuthi i-truck elilodwa lingazami ukuvatheka i-line lizobe lingena ku-oncoming. Kusisho ukuthi kuzoba ne-problem yokuthi uyabe sevalele laba abazayo and then abanye bakhe bazobefuna ukumulandela and then kube ne congestion kugcine kungasadlulike. Yinto eyenzakalayo
manje ngokuzwa kwakho bathi kuyini ungaba kubangela lolu dubo?
Into eibangelayo ukuthi kube lama queue lawa ukuthi eZimbabwe kade belungisa i-border. Okwesibili ukuthi sokulomthengo okhona ngase Zimbabwe side kufanele i-truck ibadale $201. So abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali njalo kabafuni ama-card payments, bafuna i-cash kuphela. So amakhampani amaningi aseSouth Africa kabasebenzise ama-cash, bona basebenzisa ama-cards.
Wona amabhasi lemichova kuyadlula yini khona ngapho? Kuyavunyelwa na ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe?
Singathi amabhazi kufanele adlule kodwa masokuso kungabe kuyabe ukuthi ngasadlula amabhazi ungasadluli even imoto ezincane ngaphandle umuntu engazama ukudoublapa nemigwaqo le yasesigangeni, kodwa naye imigwaqo yakhona inedanger ukuthi ungahlangana namagumaguma akubambe inkunzi bakubulale.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni, International Cross Border Traders Association.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Kwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isithunywa somanyano United Nations unkosikazi Alina Duhan usenxuse zonke inhlanganiso ezifuna ukwethula ubufakazi bokuthi ilizwe lenqatshelwa ukuthuthuka ngenxa yezijeziso zenotho kumbe hatshi, ukuthi zimlobele incwadi. Iphephandaba leHerald lithi umkhokheli weMDC Alliance lamalunga ibandla lakhe bayala ukupha amapholisa ubufakazi bokuthi uChamisa umkhokheli webandla wayefuna ukubulawa eMtare. Leli phephandaba lithi ibandla leMDC lalile njalo ukuya lemota ethiwa yadujulwa emapholiseni acwayisisa ngokwenzakala nxa kule ngozi efana lokudutshulwa kumbhobho. I forensic. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello basakazi, livuka njani kuStudio 7? Mina ngiyavuka, igama lami ngiqhubekani moyo lapha eButswana esigabeni saseMarovela ekuTutume District. Ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi, abantu bangasoba lapha eButswana kakhulu ngamafeature nto abantu bangasoba balapha eButswana bacelwa ekliniki ukuthi bezohlaba umkento weCovid. Awukhathaliseke ukuthi ulezithupha kumbe ule passport kumbe awula, wonke umuntu uphele uyafa bafune kuzohlaba ngapha eclinic yaseMarobe la esigabeni seTutume bakhuthaza kakhulu bekhuthaza kakhulu amanensi abantu bekuye bezohlaba lani ngomunye wakhona ohlatshiweyo ngihambile bengithwele i-passport but abafike bathatha iinumber zesithupha kuphela bakhuthaza bathi sikhuthaza abanye la bakhuthaza ukuthi abantu bekuye bezohlaba akuvalelwa muntu bafuna wonke umuntu ebuye ezohlaba kuyahlatshwa bahlaba sibilaba la problem asomkento obuhlungu akubuhlungu vele yenziwa nganawuhlatshwa nabanihlabe kodwa nziwa nganawuhlatshwanga akula problem umkento wakhona uright ngikhuthaza abantu behambe bephatha loba ngingomunye wakhona ohlatshiweyo okhulume ehlatshiwe la imizolo anzange abe le problem ingaphi sande siyothatha ngoba ngokuya kwesikhathi ingxenye kuyaxeka sekuhlupha abangakentwanga zamane ukuthi liyothatha umkento oright ongela problem ngiyakhuthaza lama abanye abakithi bekhuthaza ukuthi loba ungowayo liphi ilizwe kuphela izilungu sekutswana wena abuya kuphela uzohlatshwa ngiyabonga igama ngiqhubekani ngapha ngivela ekhaya ePlumtree esigabeni seDugwe komadabe ngapha
salubanani basazi Studio 7 nabalandi Studio 7 abahlela izindawo zonke elibingelelo okhulumayo ujaha uzabe ubhana umoya mina ngizothanda ukukhomenta kakhulu kule ngxaba ngxoza esekuqaleni amabandla aphikisana sekaqala ukugijimisana vele soke isikhathi sakhona leso akusethusi lokho iimpilo zantabanye sigijimela ukuthi zonke zihle kodwa ngizothanda ukutshela kakhulu ebantwini bakithi emathebeleni ndabamene nithokaza sipublic party ukuthi bafowethu asiyibambeni kanjani thina sifuna ukungokwethu asili namuntu nabonga
salibonani basakazi bakastudio 7 sifuna ukuphendula umama wemberengwa mama wemberengwa ngiyakuzwa sini kuhle ukuunite abantu kuhle inkulumo yakho inhle siyayivuma singayivumanga njalo kuhle ukuthi ugqugquzela abantu ukuthi abantu babambane kuqalisa ngawe emberengwa ukuthi abantu bemberengwa abangamashona bekhulume impela ukuthi umthwakazi laye nxa ekuthi engakhipha izandla singamvoteli ukhumbule ukuthi emathebheleni kwakuyigugura wonke ukhumbule ukuthi emathebheleni akula ditsha wesindebeleni ukhumbule ukuthi eBulawayo khonapha kuswelakala kuze kuswelakale nomuntu wamathebheleni ukuthi athanyele angazi ukuthi wena ukuqathanisa njani ukhanya uyakhuza ukuthi abantu besindebeleni bathi i-tribalism. I-tribalism abantu besindebeleni abayifuni kodwa abantu besishoneni bayi-implimenta. So ungakhuluma lo muntu o-implimenta into kuwe ugcina kungani susilwa laye. Abantu bemathebeleni balwa le simo abazenziwa ngabantu bemashoneni mama xa ungakwazi. Njalo lelo lizwe nxa lingaqunywa kanti kuyini okungazwisi ubuhlungu njengoba wenazakala usithi ilizwe lingaqunywa. Kuyini ongazwisi ubuhlungu ilizwe kaliqunywe. Ilizwe kaliqunywe mama usozuza ubuhlungu zayala lokhu hlezi emashonalendi yakho.
Livuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu osebuTswana eFrance Town. Ngivusa bonke abemalungu eLupane abangaziyo. Ngivusa umama uNhlanhla, lonkomo RJ, lomdala uNdivula usathulani, lomalumama uPaulo Inyanga, lomzawami yabo ngwenya uthanda utshwala lobaba elusulu kondane ngale duze lezitolo eshawini njani mdala ngicela igovernment yakithi ike isilungise lomgwaqo osuka eLupane siya ezitolo kusivala umgwaqo wakithi ufile bakithi uza izulu kathesi imota zihamba nzima kakhulu le damu lakithi elamadama lokho ladatshulwa ingwenya kudala le 20s isicela igovernment ingenele isilungisele inkomo zithwala nzima sihamba uma ngomude siyanatha amanzi etshangane khonale lishangane kule ngwenya lamanzi angikhona kwezindawo kawakho inkomo zithwele nzima kakhulu labantu bathwele nzima amanzi okunatha ngiyacela imuhlanhla okhulubayo eFrance Town eBotswana.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika AbeZimbabwe abahlala kumanye amazwe bathi bakhathazekile ngodlakela lwezombusazwe oluya phambili luqondiswe kumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe. Abantu abagqoke izembatho zeZANU-PF bahlasele uChamisa eMasvingo laseMutare bemalisa ukungena ezigabeni ekhankasela ukhetho luka-2023 ngokuhlangana labasekeli bakhe lenkokheli yomphakathi. IMDC Alliance ithi kulabantu abadule njalo imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. AbeZimbabwe laba bathi ngaphandle kodlakela baphatheke kabi ngokwala kukahulumende ukubavumela ukuvota kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze lafa lavuma ukuthi bavote bephandle kwelizwe ngoba iziphathamandla zebandla leZANU-PF zetheswa izijeziso ngeleBhilitane leMelika kazenelisi ukuya kulawo mazwe uyakhankasa. UNtungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Selokhu kwaba labantu baseZimbabwe, izalwane zeZimbabwe zingaphandle kwelizwe, kawukazi kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote. Kanti kungananzelela ke abantu baseZimbabwe abangaphandle kwelizwe abangayithandi into yenziwa nguhulumende lo obusayo, ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote, cathanyelwa ukuthi iningi labantu okugoqela mina ngokwami angiyeke ngavotela uhulumende lo okhona. Ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endabeni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota, ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha. Kunzima-ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe, ngoba nje abantu babe bethe nhlo amehlo akudingi njalo ukuthi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokhu kuthiwa election monitoring abevele kuvotelwa phambi kwabo. Ngakho ke mbona ngathi hayi into le eyenziwa ngamabombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti, ngoba bayazi ukuthi asisuthiseka ngendlela ababusa ngayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo?
Kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota. Kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokuthi ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote. Kanti-ke ngibona ngathi bale ndima bangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende, la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona, ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa ipressure kuhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti. Ungananzelela izano njengoba sitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba kayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezizalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota. Kodwa-ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe, kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini. Uyabona ukuthi ngathi kula ama-double standards khona lapho, iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani?
Udlakela esilubonayo lolu lube kakhulu njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusoze kube lukhetho singathi thina ngesilungu phecelezi free and fair. Kutsho ukuthi iZANU-PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama-elections. Ngakho kangiboni ukuthi izakwenza ukuthi ukuvota lokhu kube ukuvota mpela okucacileyo, ngoba ihlukumeza abantu, ichaya abantu, kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze bakhulume lalabo phela ababezovota. Abantu bachaze-ke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni, mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwini elingakwenzela abantu, bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthini. Kodwa izani iyo yodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu. Ungananzelela ithethe futhi le msakazo, akula amanye
amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulume labantu bafinyelele ebantwini bonke isizwe sonke. Ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu lezana uPF lohulumende wayo ukuze nxa kusuka isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kwelemelika njalo ulwela amalungelo kaZulu. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamaphemiti okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sezicele emthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Kuyaphithizela emngceleni we-Bay Bridge ngakucelele South Africa lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki ambalwa zisehluleka ukungena eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelasonto elokuthula nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.